Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuNhlangula 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edale lePhalamende aseZimbabwe abethe gwaqa namhla kobulawayo labanye babo bezwekazi leAfrika emhlanganweni wokuhlaziya indaba zenkohlakalo. Ibandla leCCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bebandla leZANU-PF endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi ogxile kumdumo wereggae uItayi Bokosha owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi May 90s. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende aseZimbabwe abathe gwaqa namhla labanye babo bezwekazi leAfrika emhlanganweni wokuhlaziya indaba zenkohlakalo. Lo mhlangano owenzelwe kobulawayo namhla uqoqwe ngabenhlanganiso ye-African Parliamentarians Network Against Corruption. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolo daba.
Iningi labangene lomhlangano bathi udubo lwenkohlakalo luhamba phambili kunkinga zonke ezibhekane namazwe womhlaba jikelele, njalo eleZimbabwe ngelinye lamazwe asegalula phansi kwalolu dubo. Igqwetha elidumileyo elisebenzela kweleKenya, uProfessor Patrick Lumumba, ngomunye wabangene lomhlangano ngendlela yenkundla yebulenjini. Ulumumba yena uthi zingabe zikhona ingatsha eZimbabwe ezisebenza ukumelana lenkohlakalo, kodwa uhlupho yikuthi inkokheli zelizwe kuyizo eziphatheka kunkohlakalo ezweni. Omele igweru edale lePhalamende unkosikazi Memory Mbondia, olilunga lekomidi ye-APNAC, uthi bahlangene lengatsha zonke zikahulumende ezilwisana lenkohlakalo ezweni ukuze bakhuphule izinga lokumelana layo.
Thina njengamadale amalunga wedale lePhalamende sinekomiti e-APNAC ehlala now and again eParliament. So ke umsebenzi wethu ngokuyenza i-oversight role kuma-government institutions, kuma-councils, kuma-parastatals, sibona ukuthi imali zama-taxpayers eZimbabwe zihanjiswa kanjani. Njalo nxa zingahanjiswanga kuhle singancedisana kanjani lezakhe ukuthi abantu laba babanjwe bababotshwe.
Ilunga ledale lePhalamende elikhokhela ikomidi yezempilakahle uDokotela Ruth Labode, olilunga njalo le-APNAC, uthi baphakathi kokuqeda inkohlakalo ebhekane ngezimali lempahla evikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Udaba lolu sahle saluqalisa i-COVID isakhona sibili phakathi kwayo, but udubo lwaluyili ukuthi iParliament yayivalile, so sasihlangana kubo virtually sibuze, but abantu baphonga ukukhuluma santando and okuningi yabonalakela kubona ephepheni kuphuma sokunyamalele ama-testing kits awe-Global Fund, okunye izimali ezazivela kumadona asakhulunywanga. Abantu basebekhuluma kuphela ngemali evele kugovernment, yethi siyakwazi ukuthi imali eningi yavela phandle. So kube kwaba lobudlwangudlwangu, so sokucelwe kathesi ukuthi ena njengoba i-Order General eseke wakhangela lathi sesizama ukuthi silandelele okunye lokhu labhala la.
Umqondisi weZimbabwe National Road Authority uMnumzana Nkosinathi Ncube, ongene umhlangano we-APNAC, uthi sebenze konke okusemthethweni ukubophisa bonke abakade bengofeleba ezinara.
Amafayili lawo sesawahambisa emapholiseni, sawahambisa kuzakhe, bona yiwo abalelungelo lokuthi bexhumane lalabantu laba bebona ukuthi baphendukise isimali. Thina kwethu ukuthi sibone ukuthi lathi siyayenza okuyisakuokuyithi okuyukuthi ama-documents lawo alandeliwe. So far from lawo macala singathi abaningi ama-documents selama-law enforcement agents and kuyazakala ukuthi bathatha imali imali ekumele ukuthi yebuphi
useneta Khalipani Phugeni ilunga ledale lephalamende lakobulawayo uthi kusasekude ukuyinqoba inkohlakalo eZimbabwe
umhlonitshwa uThemba Mliswa I think usethe itone eright yokuthi kungabi lama secret cows bonke kumele kukhulunywe siyayibona indaba yePomona leHarare kumele kukhulunywe ngayo ngicabanga lathi labo bulawayo kumele sikhulume ngeparking le eyafakwa kula tenda kulani sokungenile abantu bakhona bayaclaimba imoto zabantu nje mabethanda kuthiwa ikhansi izothola 30% le inkampani esingaziyo lokuthi yazivelela kuphi 70% anto uyabona ukuthi kukho abantu zaye kukhohlakala nje kodwa konke lokho abantu bayahlupheka akulandawo zokuphaka akulalutho amabhizinisi akulalutho abantu bahola ngama-RTGS
amalunga edale lephalamende ayakhala ngokusebenza kwe-commission emelana lenkohlakalo ezweni abeZimbabwe Anti-Corruption Commission bona abathi bayenza konke okusemandleni abo ukumelana lenkohlakalo elizweni lasemazweni agcine izimali ezebiwa kuleli ezingaba ngamadola emelika edlula izigidi ezingamashumi amahlanu i-56,558,000 njalo lenani lamacala abawaphetheyo ayedlula inkulungwane elengxenye i-1,501 kumnyaka odlule akhule ngesilinganiso sokungamashumi amathathu lambili ekhulwini i-32%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington, the
voice of America. Ibandla lesisisi lithi abasekeli balo sebethwalise nzima ngabasekeli bebandla leSANU PF endaweni ezijeneyo zelizwe ngitsho laseMatabeleland. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla leSANU PF besebenza labaculi eLupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi siza ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana More Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli webandla leZANU PF umnumzana Pius Jamba yena oze wabotshwa izolo. Ibandla le-CCC lithi omunye umsekeli walo umnumzana Edson Chinembiri ubulewe laye ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU PF ezengeza ngolwesibili kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abe-CCC yibo abenza loludlakela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uqoqe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli webhinga North edale lephalamende njalo olilunga le-CCC.
Kulamatengo athize abalamabizo esemzele esesiwazi abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana adlile bemisana lomsekeli wethu lobemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo ese-Triple C bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwegusi bafika bamtshaya bakhiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona khona amalunga ethu ahamba ayamthatha athi emthethe ahamba la endlini zafaka njalo le report emapholiseni kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezanu p f emathebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesilanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
Liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba iZANU iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini elitshaya abantu lize latshisa izindlu zabantu eChitungwisa?
angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwiza lalokho okwenzakale esitungwini, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lupane phakathina kwe-Matabeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba wachaya wadantshwa ngaphakathina kweganga, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe, obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyahamba ukuya reporter, sesiyamelela-ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu eMatabeleland North asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlala. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting nje amaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala, ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile ngoba sobe savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esevisi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo, njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sikele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni, ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni bebesebesiya esibhedlela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lephalamende, njalo ulilunga le-CCC. Abezempilakahle bazise ukuthi kusukela ngomvulo mhlaka-20 kusiya 24 kuNhlangula 2022 kuviki ezayo bathethe isinqumo sokukhalela umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi. Bathi isinqumo lesi besingekho lula ukuthatha ngenxa yokuthi silakho kubangela ukulahlekelwa yimpilo, kodwa ngenxa yesimo esezibhedlela, indlela abasebenza ngayo kanye neholo eliphansi, abezempilakahle babhekane lobuyanga obukhulu obenza behluleke ukuzinakekela lemuli zabo. Abongi bahola iholo elingamadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amathathu kusiya kumachumi amane, 30,000 kusiya ku-40,000 Zimbabwe dollars, lamadola alikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu aweMelika, $175. Isimo somnotho esikhona elizweni okwamanje sibi kakhulu, okuyinto uhulumente aseyivumile okuzibonakalisa ngokukhuphuka kwentengo ezehlukeneyo kungatsha zikahulumende ezigoqela imithelo yezimota, inhlawulo yezibhedlela, amafutha ezimota, lamandla kagetsi osokuhlawulwa kulinganiswa lesisindo sedola leMelika. Isikhwama semali esifunekalayo ukuze imuli elabantu abayisithupha baphile ngenyanga sesingamadola ayinkulungwane lamachumi amathathu amadola eZimbabwe, 133,000. Le yimali ephindwe phose kanye kuleyo eholwa ngabongi. Ulayito kunamhla sikhangela ukwanda kwezehlakalo zodlakela nokungahlaliseki kwesimo sezombusazwe emalungiselelweni wokhetho olukhulu lomnyaka ozayo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa lithi lizathakazelela inyanga yabatsha kwele-South Africa kuNhlangula ngokunxusa inkulungwane lenkulungwane zabasakhulayo abeZimbabwe asebehlala kwele-South Africa ukuthi babuyele ekhaya bayibhalisela ukuvota ukuze bethole ilungelo lokuvota ekhethweni oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Laba ngabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ngesikhathi befolile emgwaqweni elokishini le-Hillbrow eJohannesburg izolo, bekhuthaza intsha eZimbabwe ukuthi ilungiselele ukuphatheka ekhethweni lomnyaka ozayo. Umgcinihlalo webandla le-CCC kwele-South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu, uthi kuqakathekile ukuthi intsha yeZimbabwe ingakhohlwa ukuthi eSouth Africa yindawo yokusebenza nje kuphela, kodwa likhona ilizwe labo kufanele balilungisele. Uthi abakuqakathekisayo kakhulu ikutshela intsha ukuthi iyebhalisa ekhaya ukuze kusiyafika ukhetho luka-2023 sebelungele ukhetho.
Ngaphandle kokurejista asikwazi ukuthi singavota. Last month kule nyanga edlule ngisemafike ngisenza yona leyo nto. Kulela viki elidlule bengiseLimpopo zama kugqugquzela. Kwamanje siyajabula ngoba baningi abakhombisa ukuthi bayithanda le nto siyenzayo, bakhombisa ukuthi bathanda kakhulukazi iTCCC.
Loba nje intsha yeZimbabwe ingene ngobuningi kwele South Africa bedinga amadlelo aluhlaza. Iningi labo abasebenzi njengoba inani labangasebenziyo kwele South Africa seliqonge lafika usilinganiso songamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35%. Ukusilela kwemisebenzi sekubuye kwabangela ukwanda kwamaqembu afana le Operation Dudula ehamba engena amabhizinisini esithi bonke abokuza baphume baphele kungene izalwane zakwele South Africa. Wabona ukuqoqa kwenhlelo zaleli bandla Johannesburg umnumzana Times iphuma utshele intsha abebeyinxusa ukuthi kusezandleni zayo njalo ukubona ukuthi ukhetho luzayo lwenziwa ngendlela ekhululekileyo.
Athi siri kuna repeat 2008 scenario. Kazifuni repeat ka 2008 esanga sayibona. Takaona bloodbath. Sabona igazi lichitheka. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe.
Intsha yeZimbabwe unkosazana Ethel Ndlovu uthi njengentsha kuqakathekile ukuthi babe lesandla ekubuyiseni iZimbabwe ezakwenza ukuthi impilo yabo ibe ngcono.
Kufanele sibambisane nomphakathi wonke jikelele. Siyoregister sonke ni sizokwazi ukuthi sivote, senze ushintsho, sifake i-government entsha ezosinikeza ama-opportunities amaningi. Kube khona imisebenzi. Abantwana bakwazi ukuhamba esikolweni, kube khona ama resources, ibhedlele, ikole, yonke nje into jikelele edingwa umphakathi.
Loba kunjalo akusiyo yonke intsha elwamukelayo ubizo lokuyabhalisa ukuvota. Bakhona abathi ukuyavota akusizi ngalutho njengoba ukhetho lwakhona luzaba nokuqilibezela njengeminyaka yonke. Abanye bathu hlupho ukuthi akusoke kube lula ukuthi bathole imali yokuyabhalisa ukuvota baphinde badinge enye yokubuyela sebesiyavota. Kodwa njengoba uhulumende sekubeke kwacaca ukuthi akazimiselanga ukuvumela ukuthi abantu bavote besemazweni, incithi zithi ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi abasemazweni bayebhalisa baphinde babuyele bevota. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation bathi umkhosi wokwazisa uZulu ngemidlalo yeMavelas Nakamba Foundation Under 17 Invitational Tournament uqhutshelwe eHarare ngoba badinga abangasebenzelana labo bebancedise ngosekelo lwemali. Intethe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Bakhona abalandeli bomdlalo wenguqu abakade bekhonona besithi kungani umkhosi wokwazisa uZulu ngomncintiswano weMavelas Nakamba Foundation Under 17 Invitational Tournament uqhutshelwe esigodlweni iHarare ngolwesine. Loba nje imidlalo yona izadlalelwa edolobheni lakoBulawayo. Umgcini sihlalo weMavelas Nakamba Foundation uAntony Nakamba uchaze ukuba akulanto embi akade beyihlose ngokwenza njalo.
The main purpose yethu yokuyilonjela eHarare, it was because we're looking for ama corporates, we realize that ama corporates amaning there in Harare, lama embassies amaning, so we've invited ama embassies, lamanya ama corporates. That's the main purpose of why siyenzele eHarare. I think next time maybe we might launch it even kubo Vic Force kumbe ngapi ngapi. So into esiyenzele nje ukuthi siyilontshele eHarare, otherwise hayi akulanto eningi.
Umncintiswano weMavelas Nakamba bekumele uqale ukudlalwa nyakenye kodwa usuke waphazamiswa ukumemetheka komkhuhlane weCovid. Usuzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lanhlanu lamhla zingamashumi amabili lesithupha enkundleni yeWhite City koBulawayo. Umqondisi walo mncintiswano uNduduzo Sibanda uphawula kabanzi ngokuza kwenzakala ngempela viki ezayo.
amaqembu angu 8 azadlala ngomgqibelo azabe ekuma groups angu 2 thike ngesonto amaqembu angu 2 ayabe ekhokhele kuma groups abo azadlala ku next stage of the semi-finals ngelanga elilandelayo ngesonto kuzadlalwa i semi-final 1 kudlale le semi-final 2 ukuthi uqeda lapho sokudlalwa i-final.
Amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament ngabalisa ele Highlanders, ele Dynamos, ele Njube Spurs, ele Wange Dynamo, ele Alban Academy, ele Bulawayo City, ele Ajax Hotspurs kanye lele Chicken Inn. Umqondiso weqembu le Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ukuphatheka kulomncintiswano kulakho uvulela abadlali amathuba amahle.
Lithuba elihle kakhulu njalo thina njenge-Ajax Hotspurs silamukele ngezandla zombili. Siyambonga uMarvelous Nakamba Kamba ukuthi ubacabangele abancane wabakhipha emgwaqweni wabazama ukuthi labo bebonakale kumaqembu amakhulu bedlala ku tournament le enkulu kangaka.
UMarvelous Nakamba udlalela iqembu leAston Villa elaseNgilandi njalo ke wadlala emazweni abalisa eFrance, eNetherlands kanye laseBelgium. Kukhangelelwe ukuba kuza kuba labavela kwamanye amazwe abazodinga abadlali kulo mncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Kule viki kuhlelo Woza Fridays lomculi ogqile umdumo we-reggae u-Itayi Bokosha wazakala ngegama lakhe lezomculo elithi Man Ideas. Yena-ke usebenzela koBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Kuthiwa ngumdumo wamakhosi umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo ekathizwe imbali yakhe.
Igama lami ngingu-Itayi Bokosha umfoka Dube, ngizalelwe konapha koBulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhova. Ye ngike ngafunda ePinga ngalumama wami vele bengumuntu ongumbalisi. So mele ufunde ePinga ngafunda lamanye ama-primary nje ama-TZTs ngoba yelokutshintsha mina ngikhulele komama vele ngingondo komama. Ibizo lokucula nginguMan Ites. Man Ites meaning sicho man of sweet vibes.
Wahlala la eRR labaqala ukufundela ukucula bamfaka la kuband
bend yethu yi Black Duke ngayithathwa ngumusisi owaye ngihlala next door wethu ngPlax Days Marine. Yeah, so inkolo lapha ngaqhasa kwa 1997, but mina umculo wami yi reggae. Mina ngiyenza i reggae, ngiqala ukurekoda, ngaqala ukurekoda lo Joma Seko, ngiyasebenza lo Joma Seko ubuti u Jayzu Marabini. Yeah, siloku hlangana yile ndile lapha.
Njengabane ngabaculi ukukhona abamthintayo ukuthi la yacula
owenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa izo Lucky Dube. Hayi, music yakhe inculo yakhe yayinjinda lokho lobo mali. Yeah, do lokale khona banga ngizolalela nje abanye lawo umdalo olafuma majevana omthukuzi yomdalo omafumo laba. But yeah, Lucky Dube umuntu wangenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokho ngiyakwenza lokho.
It's got to be, cause it's a me, I love the channel.
bakithi tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala nga
ku Rhythm Nation ku Spotify lama videos ku YouTube ngilawa enga upload aya nje akakho maningi yabona mabili njengoba kuna sang lokano uthi siyabe something ukuncedwa kakhulu kwelezinto zezimali landani kodwa umculo omningi kakhulu abanye nje nxa singahlangana kumgruphu WhatsApp ngonapha hayi music ngiloku ngiyashiya the ngiyabonga kakhulu ngiyabonga lethuba lona leli lokunikwa ukuthi ngibele ngikhuluma nabalaleli
bese phethe umthumwa makhosi i-reggae music kungumculi esiwuphekelwa ngumanite muye besileke kuhlelo hosa hosa Friday libe nempelasonto elithukela igama lami ezra chisa sibanda.
Kuhlukane sihlobo othi sihlangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amalunga edale lephalamende asezimbabwe abethe gwaqa namhla obulawayo labanye babo bezwekazi le-afrika emhlanganweni wokudaziya indaba zenkohlakalo. Ibandla le-CCC lithi abasekeli balo sebetholiswe nzima ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe ogoqela imathebelele. Uliviki uwoza Friday besilomculi ogqile kumdumo werege uyitayi bokosha wazakala ngegama lakhe lokucula elithi Menites. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs.